Umhlelo Woza Friday kuleviki sixoxa lophathisani moyo oweqembu lemokomba eliqala ukutshaya namhlanje eMelika. Iqembu leli elizatshaya eWashington DC namhlanje likhangelele ukuphatheka njalo emikhosini ebalisela o-African Vibration Music Festival lowe the Africa World Music Festival.
Amalungiselelo wonke nje kusendleleni eqondileyo kuhamba kahle njalo silethemba ukuthi umculo lo esiza lawo abantu bazowamukela kakuhle nje njengoba kodwa vele siye sabakhona ngapho enyangeni edlulileyo nathi ezinjile ku-April khonapho kodwa hhayi sisebenze kakuhle nje ngemva kweminyaka singazange sakugquka kwele Melika kangakhomba ngibona kungaba yi-5 to 6 years khonapho kodwa but ngendlela masesiphenduka ngayo hhayi basamukele kakuhle lapho ebesihamba khona kushaya khona hhayi konke nje kuyinto kathi kuhle kakhulu atibese bajongalisa abantu.
Moyo namhlalitshana phinjalo ngeziphi ezinye indawo elizatshaya kuzo?
Sizokuba se-Washington DC Kennedy Center and then sizokuba le-Dallas e-Texas kuthiwa yi-African Vibration Music Festival. Lezizobe siqhumene nabanye abahlabeleli bakuleli kwelo Zimbabwe abakhulu abana njengabo Thomas Makhumola uzokube ekhona khonalo. Ngathi nje kuyabe kukuhle bakhona nje abanye abasasukumayo njalo abamema lapho bazokube khona kuhlanganisa sinjalo and then sibe sesisiya kuthiwa yi-Truman's Stage Grassroots Festival sikhonapho sizokube sikhona siye kuba e-Detroit nako-Boston.
Kukhona na okutsha abalandeli abangakukhangelela?
Nje amaculelo izingoma zakhona ungathi zinandi zibeke nje ngolunye uhlupho olungathi lutshintshile kancane ngendlela bona kade bethathe ngakho. So hhayi lathi sikhangelele sibile ukuthi lokho kuzokuba yintokozo kizo izethameli zethu.
Abalandeli bengaxhumana njani nani?
Kuyukuthi lapho esale sidlala khona nxa zithe bakhangela kuphethe bathola abangazali besizwe kodwa balesifiso bayakhona ukuthi bathenge amatikiti kulezo ndawo esizazithikizo nxa kuyukuthi siyabe sisetown khonapho. Njalo umculo wethu iyatholakala konke ku-Spotify, YouTube endaweni ezindalo nje konke ke ungasidinga khona kayesithola. Then okunye engingakutho ngikhona futhi loka libe nasimema nje lapho ababe khona kumbeni loka ngama-festivals loka yini ya nxa bengathola ukuthi bekhulumisane labo manager hhayi konke siyakhona ukufika khona.
Namhlanje yiphi ingoma ongafuna siyitshaye kuhlela?
Hayi sile lamavidiyo esinawo esawenzayo engoma kuthiwa ngumzarapana. So manani ungaba into enhle kakhulu nxa lingasimpla nje le-album lesinale kuthiwa yi-Tusona elitsha esilalo nje ngisempla iy'ngoma ezikhona phakathi konke kanjani.